ngomuzi waseVictoria Falls mina kwenzakala into ezinjengalezo hayi ngisenza lapho sikhudumale sibilingekasiyazi sikwazi ukuthi abantwana bazakudla kulincedo elikhulu ngoba wonke ama-hotels abe busy loba bona abami nyabalutshane babengatholangi ama-shares a-right in terms of ama-tourist abehlala kibo kodwa hhayi kuyaba kubhizi i-town yabe ibhizi abantu abaningi bathola la kumbitshana okuyenza ukuthi i-tourism yaphezulu.
Nxasukhangele-ke izethekeli lezi zithandani kakhulu khonapha e-Victoria Falls?
Kuningi abakuthandayo ngoba kungeziwa kulama-activities akhona ayenzakalayo nabo nxa befikile endaweni babeyenza lawa-activities okutholakala ukuthi kuba yinzuzo kwabanye abalezinto zangkhona abalama-activities nalawa ayenzakalayo so kuyaphathisa kakhulu njalo lebantwini ukubuya kwabo khonokho kuluncedo kakhulu ebantwini.
Nxa sesikhangela-ke imihlangano enje kwele Zimbabwe kambe ukuthi nganceda yini ukuthi kwembiwe kuhle amadayimana khona ngale-ke emarangi ngombono wakho?
Kuyinto enhle ngoba yonke into iyabisiyigceke isikhanye ukuthi kumele kwenzeni into engasibhadala kakahle lokuyinzuzo yelizwe okuphakamisani ilizwe lakithi kuyasinceda kakhulu.
UZulu we-Victoria Falls uthini ngakhona kunxa sikhuluma ngezamadayimana bayakwazi ukuthi khona vele kuyini?
Ngathi kwakungani abakwazi ngenxa yokuthi yinto engenzakala engathi ekhaya usiza kuphela ukuthi akwenzakala kwenazibani omakhelwane kodwa nxa sokunje ngenxa yokuthi yinto labe sebeyibona sile kakahle ukuthi yinto yezimbabwe ayikhona ukuthi ngale komakhelwane hhayi kuyakwenza labo bebe lo mpikitha okhanya kakahle ukuthi hhayi yinto yezimbabwe enceda ilizwe lezimbabwe enceda abantwana bezimbabwe.